Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ola mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 28 kuLwezi 2020 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Sikuchoyo ukuthi into le mkhuhlane lo usukhona ezikolo usungenile and usazo spreader.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli selikhwelela yaku 275 kulandela ukubhubha komuntu oyedwa kobulawayo izolo.
Nxa sekubotshwa abantu kukhethwa kube sekubotshwa bohlangothi oluthile kulapho kuveza khona ukuthi umthetho kawuhlonitshwa.
Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume obotshwe ngolwesithathu uzaqhubeka evalelwe esitokisini impela viki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla. Sixoxa labesifazana emaphandleni ngomkhankaso wokulwisana lodlakela ezindlini owe-16 days of activism against gender-based violence. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kuleli likhwelile izolo laya kumakhulu amabili alamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 275 kulandela ukubhubha komuntu oyedwa kobulawayo. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo kuleli dolobho kulinyanga kuphela selifike kumatshumi amabili lane 24. Kulaba ngamatshumi ayisishiyagalolunye lanye njalo ababanjwe lomkhuhlane izolo. Phakathi kwabantu laba abangamatshumi phose amane 39 ngabakubulawayo. Leli dolobho yilo eliqhubeka likhokhela ngenani lababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo kulezi nsuku. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus elizweni lonke jikelele selokhu waqhamukayo likhwelela yaku 9714 kwathi inani lasebesilile lona likhwelela yaku 8470. Abalokhe begula bafika phose inkulungwane eyodwa 969. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo ngabagulayo abangu 351 lilandelwa eMathebeleland North yona elabantu abangu 201. IMashonaland West ikuzinga lesithathu labantu abangu 137 ilandelwa iHarare elabantu abaphose bangene kukhulu 99. IMathebeleland South yona ikuzinga lesihlanu lezigulane ezingu 87. Ababalisi bakhala ngokuthi umkhuhlane lo usumemetheka kakhulu ezikolo okuyinto efaka impilo zabo kanye lezabafundi engozini enkulu. Ezinye zalezi zikolo zigoqela eseJohn Talak eNtabazinduna, iMatopo High, iShinoyi High leAnderson Secondary eseGweru. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Into engani iyasimangalisa ukuthi government ithatha isikhathi sakho kungani abaku-accept. Seziziningi izikolo ngithemba sonke siyakubona emaphephandabeni lalapha kwe-internet ukuthi seziziningi khathi esivinde emashonaland sezikhona lezisebenzi kwezinye izikolo lazo sezibanjiwe i-COVID ezisebe ku-isolation. So esikutshoyo ukuthi into le mkhuhlane lo usukhona ezikolo usungenile and usazo spreada. Sasivele sakukhuluma vele izikolo zingakavulwa kudala khonale khonale sizithi ababalisi labantwana abathestwe izikolo zingakavulwa.
Abanye bathi izikolo kumele zivalwe kanti abanye bathi zingavalwa. Ngokubona kwenu kumele kwenziweni?
Okuqakathekileyo kakhulu singakadecide whether izikolo zivalwe kumbe zingavalwa ukuthi one, uhulumende avume accept ukuthi COVID khona ezikolo and COVID isibambe ababalisi labantwana. Number two, testing of both teachers and pupils should have been done in the past, but since khathesi sokuvele sokonakele sithi ayenziwe ngokuphazima kwenze ukuthi kwaziwa umntwana olayo longelayo. And number three, i-government yethu kumele improve i-infrastructure ngoba khathesi kwenzakala izibhubhubhu abantwana baningi eklasini khona umthetho we-COVID ukuthi abantwana lesi asibaphunguleni babe balutshwana. I-government make sure ukuthi i-provision of infrastructure structure lokhu obviously songokwa next year njoba bevele bengehlulekile ukulungisa lonyaka elisi bengakulungisisa kuqhatshwa abanye ababalisi abazancedisa ukufundisa kungabi ngabantwana abaningi kuklasi eyodwa bekhangelelwe ngutitsha one. Plus i-government I provide ama sanitizers, amanzi, all the World Health Organization requirements eyakusuggesta ukuthi akube lezinto ezinje ezizavikela umkhuhlane we-COVID from spreading.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngohlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Umeya weHarare uMnumzana Jacob Mafume uzaqhubeka efalelwe esitokisini impelaviki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla lapho abemele ethule khona isinqumo sakhe phezu kwesicelo sikaMafume esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Umantshi ohluza loludaba ubethembise izolo ukuthi uza kwethula isinqumo sakhe namuhla. Kodwa iqwetha likaMafume uMnumzana Tonderai Batasara utshele iStudio 7 ukuthi bamangele sebetshelwa ukuthi umantshi lo ubengabuyanga emsebenzini namuhla. Ngokunjalo uthi sebezaphindela njalo enkantolo ngomvulo. UMafume ubotshwe ngolwesithathu esetheswa icala lenkohlakalo elisukela kudaba lokuthengiselwa kukadadewabo isitanda ngumasipala. Ibandla lakhe le-MDC Alliance lithi lokhu yikuhlukuluzwa okusegcekeni. Kodwa iZanu PF ithi uhulumende ulwisa inkohlakalo. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Ngabe kuthiwa kubotshwa wonke umuntu kungakhathalekileyo ibandla lakhe athonisiswe ngendlela esemthethweni agwetshwe ngobufakazi obuhloniphekileyo obuhlonipha amalungelo abantu, ngabe kakulangisolo zona lezo eziphakanyiswa yi-MDC Alliance? Kodwa i-Alliance isola ngoba kubotshwa abantu be-Alliance abezanu PF beyekelwa, kuhlukunyezwa abantu be-Alliance abezanu PF beyekelwa, kuhlukunyezwa abantu be-opposition abezanu PF beyekelwa. Kudala kusenzakala ububi bekhona lapho khona kuyonakala izitanda ziyathengiswa ngendlela engafanelanga. Yebo kambe abantu ababe bebusa abantu kulokhu government, kunational government, kumele bungakhathali ukuthi ngabe ZANU PF noma ngabe opposition, baziphathe ngendlela efaneleyo, baziphathe ngendlela esemthethweni, bahloniphe amalungelo abantu, bangajontshela abantu. Kodwa ke nxa sekubotshwa abantu kukhethwa kube sekubotshwa bohlangothi oluthile, kulapho kuveza khona ukuthi umthetho kawuhlonitshwa. Kodwa kuyikuhlukuluza, kuhlukuluzwa abantu be-opposition, kuvikelwa abantu be-ZANU PF.
Yebo iMDC ithi ukuhlukuluzwa, kodwa iZanu PF ithi ikulondolozwa kumthetho, ithi abenza inkohlakalo kumele bebotshwe. Ngicho labo abezanu PF bathi bakhona abanengi asebebotshiwe.
Lokho esikubonayo ukuhlukuluzo okusegcekeni, ikungahlonipha amalungelo abantu, ikungahlonipha umthetho, yilokho kuthiwa kula rule of law. Nxa ngabe umthetho ukhona umele ulandelwe. Ngalesi sikhathi esikubonayo ukuthi umthetho kawulandelwa, kulandelelwa abantu beopposition, ibaba botshwayo, ibaba thwaliswa nzima abangene bangaphili bail njengobona nje uma si ebhoda elizwe lonke siya lapha thanda khona abantu uJacob Mafume labanye abanjengaye bese stokisini into engalandela umthetho le into ephula umthetho into ephula amalungelo abantu bangamangaleke kusasa nxa ngabe izijezo zenotho ziqhubeka ngokuba yikho lokho okusolwa ngamazwi amanengi ukuthi angekuphatha abantu bezibapho ngalindlela abantu kumele bavikelwe ngumthetho baphiwe ibail bathoniswe ngendlela efaneleyo ngokusemthethweni hayi ukubahlukuluza ngalindlela.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Kweze maphandleni abesifazana abanengi bathi bebethwele amagabha avuzayo lonyaka ngenxa yokuhlukuluzwa ngabesilisa ezindlini. I-domestic violence kulandela ukuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-COVID-19. Albert Ncube uyalandisa.
Ukukhala kwabesifazana laba kuza ngesikhathi amazwe omhlaba jikelele agoqelele eZimbabwe ephakathi komkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana ezindlini owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Lanxa abadala besithi nduba yakhe muzi, omama baxoxela lo msakazo bathi kukhale kakhulu kwemizi ngesikhathi se-lockdown. Bathi imbangela yokuxabana obekugcina kusiba khona ngoba izimuli bezihleli ndawonye okwesikhathi eside, ngitsho lamalungu omndeni avele ngaboni ngaso linye kugcina kusiba lokufuthelana okukhulu. Ngitsho lomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uyakufakaza ukuthi ngesikhathi lizwe liphakathi kokulwisana lokumemetheka kwe-coronavirus kube lokuqonga kwezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana emhlabeni jikelele. Unkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi semantana ngome kwanda South uthi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 lonyaka kumemethekise udlame emakhaya.
Umama lo baba kunye labantwana kumbe ngithi imuli bebevuka bethe gwaqa khona kungumnyaka wonalo owendlala. So indlala ilomthelela omubi ngoba umntu lomunye uyabe ezondile.
Esine njalo isakhamuzi semantana ngombe unkosikazi Precious Mashila uthi okudanisayo ukuthi ukuhlukuluzwa kumbe ukutshaywa kwabesifazana emaphandleni kuthatha njengesiko.
Uzokuthiwa lisiko ulo lomkakho nxa kukhulunywa ukuthi hayi veke kuyatholakala imizi njalo akula muzi ongathunywa intuthu.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi ingalo yomthetho ifinyelele lasemaphandleni.
Siye kugatsha lwezitherapi bafike bakhulume labo umama babatshele amalungelo abo behlangene labo babo baba bazwisise.
Udaba lokuncitshana ucansi emakamelweni ngolunye oludala ingxabano emndenini kutsho unkosazana Khamukelo Ndlovu owemhaliphe.
Kwesinye isikhathi kungayenzakala ukuthi nxa isemacansini umama yale ubaba amfosi yilo udlame lolwana kumbe ukuhlukumezwa.
Isakhamuzi sebuvuma unkosazana Siphathisiwe Ncube uthi imithetho kumele iphathe ubaba abahlukuluza umama lamantombazana ngesandla esilukhuni ukuze umkhuba lo phele eZimbabwe.
Uhlukuluzwa kuyinto ebuhlungu kakhulu engeke simelane layo. Kubuhlungu kakhulu uthola ukuthi umuntu ehlukuluze phambi kwabantwana, hayi into ebuhlungu leyo.
Umnumzana Ntuthuko Nyathi oyisakhamuzi emanama uthi kuze izimuli zihlale ngokuthula obaba kumele behlale bekwazi ukuthi koniwa ngomlomo kulungiswe ngomlomo.
Kuyadingeka ukuthi sihloniphaneni sibonisaneni sakhisaneni ngokuthula langokubekezelelana lapha emakhaya.
ukuphatha intambo obona ngendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni ekhuluma kule viki uthe kungumlando wakho wonke umuntu ukulisana lodlakela lolu lona athi lutholakala kunxa zonke zempilo eziguqela ezindlini emsebenzini lakwezinye iindawo ezishiyeneyo umkhankaso walonyaka we-16 days of activism against gender based violence osungulwe mhlaka-25 kulinyanga njalo siyaphela mhlaka-10 ngenyanga ezayo uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Orange the World Fund Respect Prevent Collect. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje lwendaba eziphathelane labesifazane. Igama lami nguPraxedes Jeremiah, ngimele uSthandekile Mhlanga. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje silombeli wePhumula South edalele ePhalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu ochasisa kabanzi ngomkhankaso osungulwe mhlaka-25 owe-16 days of activism against gender-based violence.
Mhlaka-25 silontshile uprinted Harare orange, everyone wayegqoke orange. Ekuyilontsheni kwethu kalise from ikakhulu omama bayahlukumezeka emsebenzini, so silama-programs ezithi okwakhathe sesine-petition enye esayiphushayo ukuthi ingene e-parliament ekhangele ukuthi omama baya-abhuzwa nasefika esikhathini sokuthathela imisebenzi or bapromothela phala emsebenzini. Sizabhoda layo sizama-views abantu, then labomsasa project bazabe bebuya labo befundiswa mama amalungelo abo ukuthi izinga mama engafuni emaqansini ulelungelo elicondele ukuyaluka emaqansini. Esikhathini esiningi ubaba o-abusive kulapho ukuthi mama izinga esikhathini efuna ukungena laye emaqansini, but abazali bazamtshela ukuthi umama ulapho ukazivikela yale athini, not ukuthi sezahlala athini ngenyanga zonke. Hayi, sithole khonapho ukuthi abanye obaba baya besifunisa izinga mama esikhathini angene laye emaqansini. Ngeke lanxa isanda kubeletha umntwana ngawo intaba kumbe engamungela esikhathini ubaba uyabe sefunisa baqalisa injalo. So sikabalaza inhla zokwafundisa omama ukuthi balakho ukuthi ngendlela epolite not ngendlela leyani yokulwa laye ngikhathele ukuba ukuthi hayi bakokunje kuya kungaseyikho okunye kwangikhona yikhokufuna zokukhoza izinto ezinjengabo-cancer.
Ebandleni lenu-ke liba le nhlelo yini eziphathelane lamakhosikazi awebandla?
Sikhuluma kundlela beselupani national yethu owabomama ikhuluma ngaye i-gender violence, but ingase singena endabeni zakhonapho sikhuthi asibi labomama kuphela, silabomama nyana ngoba bakhona abanye ababangabomama bebancane. Nami ngimbe ngikhayele evikezayo ngabe ngisikala e-Robertson St Peters bengisengisiza ngapha-ke emathown.
Udaba lolo olokuthi abantwana bayendiswa besebancane kuludubo olungakanani eselilubonile lina njengamalunga edalela eParliament?
Kuludubo olukhulu kakhulu cause yikho lapho kuthiwa khona abantwana abancane besehluleka ukubeletha, ethina umntwana ngasuka lama-complications besethiwa ngumntwana ngoba ehlulekile ukuphusha ngendaba zazenza ukuthi abadala bangabona sokumzimela ukuthi afundise umntwana sesembona ungcono ayepleda ngayo ukuthi hayi umntwana kahamba ayenda kobani. Siyaqhumusela kakhulu ukuthi abantwana abafike esitejini sokuthi sebevuthiwe sebelungele ukuthi bayende, nothi ukuthi bayendise abantwana abancane ngoba siyakuthole kunavele nazibhoda kwezinye indawo especially lapho kulindelwa khona abantwana. Uyabona umntwana omncane ole-age ye-13 years, 14 years, 15 years, u-20
edalele ePhalamende lapho elikhona. Sibone abanye bekhonona ngokuthi amalunga awesifazane ayahlukunyezwa khonapho edale ngamalunga awesilisa. Lunganani lolu dumo?
Ziyatholakala sibili ukuthi abesifazane njalo kufuna sokusenza abantu besifazane kube nzima ukuthi umuntu adibhethe ngendaba yokuthi abekwazi ukuthi ngiqala ukuthi ngiyadibhetha abantu besilisa ozaqalisa ukuthi bangithole.
kunzima okungakanani ukuthi uze uphakame njengomama ungene lawe kwezombusazwe.
Kulokunye ukuthi nxa uvele uzivisele ngento yakho uya ku-ignore. Yebo kungakusela phansi but nxa uvele ukwazi ukuthi ule aim yakho ukuthi ngifuna ukuya mina lapha ungazi ungani ukhubekile but uthanga masinyane enhliziyweni ukubhonda ukwazi ukuthi wena i-aim yakho inathi. Ngoba eqinisweni singakuvumela vele ungagcina omama abaningi sehlule ukuthi la ubangene kwezempukazi ngendaba zokuthi ingabe funa ushifela vele phansi aku-attracta ngezinto ezinjengazini kodwa ungazitela ukuthi even bangaze bathethi mina nyaba ignore ngamuva onisela lapho engisuke yakho.
Lapho-ke belilalele ingxoxo esiyenze lo nkosikazi Sichelesile Mahlangu ongumeli wePhumula South edalele ephalamende. Olivalelisayo okwamanje nguPraxedes Jeremiah.
Siyabonga Praxedes. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Deborah Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa ezidaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gandhi, thanda ukubingelela mbingelela lo mphakathi wonke. Amabhanga akala mali, imali itholakala kubo siphatheleni la kuzukho. Isituation yemali eZimbabwe esideteriorate okuzwisa ubuhlungu. Nxa umuntu olebhizimisi ebhenka imali yakhe eseyifuna ebhenki ngeviki uphiwa only 1,000. E-1,000 leyo iyisilinganiso lokuthi yi-10 USA. Imali leyo uyiphiwa kanye ngeviki. So nxa iphiwe ngomvulo uzamelela omunye umvulo. So kulusizi kakhulu eZimbabwe nxa kusiba le-situation enjalo yokuthi abantu abalamabhizinisi kabasenelisi ukuthi beqhubekele phambili ngamabhizinisi abo nxa kuwukuthi bayabhenka. Abantu sebeze begcina bengahambisi imali zabo emabhenki. Ngihle ngikhulume lokuthi imali emabhenki kubanjwa imali eziningi kakhulu. Nxa singazekelisa ngebhenki e-post office eyimali yabokhulu labogogo, nxa izabamba ibhenki imali engange-275 a month. Nxa kumele uphiwe i-1,000 kusho ukuthi sule -275. So umuntu ongangokhulu oyabe gadile vele lupane vele tsholotshwe vele kezi kusuka kube nzima ngoba le mali yangkhona yena le azayithola kayenelisi ukuthi ebuyele ekhaya. Wesi-ke thina bamabhizinisi vele i-1,000 awukwanisi ukuhoda plus uyatusa ufike ebhenki uthole kubanjiwe imali engangayona leyo ayisenelisi even le-1,000 yokuthi eyihoda.
Wona amalunga enhlanganiso yenu athola yini uncedo esezwa kuthiwa uhulumende uzanikeza abantu abamabhizinisi amancane abagoqela lani?
Ngingathi 3/4 of abantu bayithola. Kuyikuthi beyitholile leyo mali bagcina bethola ama-600 bond angena ku-1 wallet. But uhlupho lwangikhona ngelokuthi imali leyo ingena ku-1 wallet. Nxa ususiya uyikhoveta ukuthi kumbeni ukwanisa ukuthi uyisebenzise, so kule khadi elithengiswayo futhi kwe-net 1 li-100 bond. So at the end of the day nxa ususiyayithatha kusho ukuthi ekugcineni instead of ukuthi uthathe $600 wena uzothatha $500 ngoba kuzaba le mali liyane ekhadi. Ekhadi kuthiwa yilo lokuthi uye swayipha ezitolo. So singananzelela futhi le mthetho yekhona le-RBZ ukuthi nxa uswayipha imali kuba le percent ephumayo. At the end of the day ukhanya vele imali liyana iyabuyela ku-0 ngoba ungathenga into uswayiphe maybe bayathatha maybe about $20 to $25. So at the end of the day imali yangkhona abakhulumayo bona nalaba abazisebenzayo ngezandla kugcina imali yankona vele ingasasizanga lutho. So nje besile sicelo sokuthi nga uhulumende plus wayekhulumile ukuthi imali leyo izabe icover iCovid time. So icine ibuyi once off payment. So singazi ukuthi uhulumende ikhona yini enyaza iphosela kumbeni vele sihle yafakwa yama khona. So simi sivula amehlo kasekwazi ngoba even noma esefaka uhulumende kazange kebe lelizwi elokuthi imali le izaba banjani siyithola kangaki nxa sinanzelela with equivalent to ama teachers ukuthi bona bahle batshela ukuthi hayi ama teacher izaba ingene RTGS from this time up to this time thina yapho ngoba i once off akula le lokuthi sitshelwe futhi ukuthi from here sisuka lapha siya ngapi ngoba really i 600 bond kayisathengi lutho ngibe sengathi ngithi thina as BVTA hayi amalunga ethu sibili hayi abaningi kuba ngkhona bayithola kodwa udubo yilona lolo lokuthi sekumele kutshintshwe futhi from efonini ingene ekhadini which is very expensive
lo ke bekungunkosazana Debra Mkasa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
Siyabonga Chris. Siziqhubeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa oleqembu ledinga enmakhuba boys lona eselethu leidlalade lesibili elilesihloko esithi lengoma. Leli qembu litabuka eTsholotsho kodwa licula likwele South Africa. Kokele waleli qembu udinga
ngibonge njalo ithuba elinikeza lona udinga and makhuba boys iqembu eliphuma le eTsholotsho endaweni yaseNatha njengoba ngangithembisile futhi asekuqaleni ngesikhathi ngethula idlalade lami lokuqala ukuthi nzeza nalo elinye selikhona isayaphambili makhuba boys libambe kanjalo siyabonga uxhaso lwenu
idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi izihlobo imali uthando iminyaka ophezulu kanye lethi ngizovuma Ukuthenga idlalade litholakala ngapi?
Ngiyatholakala enambeni yami 0627897475. Uyasho ukuthi ukuphi nendawo and then mina ngiza kuthumelela ama CD lapho yabukhona.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Kubalandeli engakusho ukuthi ngiyabonga. Cela linisupport njengoba lalikwenzile last year kumnyaka odlule. Lakuleli sithi sengizinalo ngiyacela sihlobo zami siyazidinga izandla zenu ngiyabonga kakhulu iphephe phela ku corona
uphuma ke enkundleni udinga and makhuba boys ngale
nasi njalo madoda yala babantu abadlisa ngemali ngempilo yini madoda bezikala lapho ngiyazibona endleleni madoda ngizazela mathupa mina.
Dinga en Makuba boys ve qiba ke uhlelo lwethu singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli selikhwelela yaku 275 kulandela ukubhubha koyedwa kobulawayo izolo. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume obotshwe ngolwesithathu uzaqhubeka evalelwe esitokisini impelaviki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa ngo 7:30 na olivalelisayo.